lo nyaka uzaba nzima kakhulu ebantwini bezimbabwe ngoba amafektari amaningi la adekhuthelwa ngabalungu angabe evulile nje inyango kodwa kungela bantu abasebenzayo phakathi. Lokhu okutho ukuthi akula production, akulanto eziyabe zisuka kula mafektari, izinto ezinye ziyabe zisuka khona e-South Africa. Kuyesho ukuthi la abantu abamnyama abansundu la kuthiwa ngama-indigenous wona-ke ulunyaka bahle babhazalala bavalile ngoDisemba bahle bavalela kantolo abavuli amafektari abo ngoba bengena ukusebenzisa imithina yabo kabala imali emabhenki kababolekwa bethi bengabolekwa izimba ibale zikwelede kakhulu ekuzimba ezokuthi abasozibelelise khona ukuthi baqhubeke besenza ezamabhizinisi kuye kuthi zisebenzi vele ezinye zinama-seven months zingaholi. So akusoze zikwenza ukuthi baphinde babuyele emsebenzini labo besebenza bengazange behole okwalasiyeni. Ngitho na i-government yona iyesinekile nje ukuholisa abantu ize yabaholisa kuona lo.
Engaba maningi kakhulu yini amakhampani angasoze avule?
Amakhampani maningi sibili ngoba lokhu sikuthola ngendlela ade becabana nabo ngezisebenzi ngokuthi cabana bani. Maningi kakhulu amakhampani njengoba sithi ukuthi amakhampani avule nje inyawo kodwa kuzenza ukuthi siwabone kakhulu ukuthi kawavulwanga uko-January March lapho sizabona nje kungasangeni muntu kuleyo sektari futhi hhayi lapha sokwafa ngoba namaphepheni abasakhiphi sebevala nje inyawo abavalelisane labona nabo ngenxa yomthetho lo owathi i-3 months iyavumela ukuthi umthetho oshe ngoba nje ne-40 years esebenzile nge-3 months ungambhadala angazihlaleli ekhaya. So kube lula-ke kulabo banikazi bamakhampani ukuthi hhayi babhala amakhampani abo baphinde bakhotha abantu sanjani.
Umnyaka usiyaphela lapha bese kumi njani emafektari? Sizwa kuthiwa ungahamba uthola vele sokuzinsonto.
Ye, liqiniso sibili. Ungakhangela lapha kuBulawayo esikhona eBellmond sokunabomagaya sokunabobotwelipili sokunabobani amafektari amakhulu sibili. Lokho kutshengisa ukuthi amafektari asozevulwe ngoba abafundisi laba sebewadingile amafektari babhadalela ukuthi kuyisebenzi baboni ukuyiphelelentipi ngoba amathethi lapha eZimbabwe ngokubona kwami la amadla asesenza imali ukudlula amafektari sebele mali ukudlula amafektari ngoba abantu ngenxa yohlupho abanalo bayakhulu ukuthi bangahlanyela imali bazathola futhi eyinye khona phekheni. So ithethi isingcono kule sektari lapha eZimbabwe.
Kuzahamba njani kakhulu kuwona lo umnyaka abantu abaningi bengasebenzi?
Hhayi, mina ngokubona kwami njengathi kupolitiki bona ngayo i-leadership yonke nje amaphathi wonke kanye lababusayo sizahlanganisana amakhanda sivumelane khonokho esayesikutho ukuthi ama-policies elizwe la yiwo ayenza ukuthi ilizwe leli iswele imali. Kukhanya ngani nabo sokuzwakala ezindleleni zabo ngoba kuqala bekungazwakali kodwa kuzulu nje wonke hhayi uma nguyalala
indlela iBulawayo kade yiyo ama-industry la kuthiwa kukontuthu ziyathunqa. Ubona ngani zizabuyela zithunqe yini njalo intuthu?
Sasa uhulumende lo okhona engaphuma kube lo hulumende wabantu intuthu koBulawayo zingathunqa ngoba ikakhulu ukwenza ukuthi abantu benga-investi kakhulu koBulawayo yiyo i-confidence esithi ukuthemba ukuthi inotho yabo izasihlizeka njani ngoba ihulumende le ekhona sakho ukubhidliza inotho yakho ungayiletha lapho. Lokho silethemba lakho ukuthi amanye amazwe ngoba nxa sikhanyela obaphelwane be-3 rand akhanyela ihlapho esithula khona umuntu abantu ade belima ngabezimbabwe ungay emapulazini walisa abantu besibaba ikhulunxa kuthe kwasuka uhulumende lo bazabuyela bayethola indawo zokuthi balime bavule namafektari la esikhuluma ngawo abanikazi bakuwa amanye amazwe bavalile nje iminyango kodwa yibo abanini bawo ngaphandle kwawona la engikhuluma ngawo ukuthi asengama-cheji hhayi lawo ayaqhubeka engama-cheji.